Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuNtulikazi 2024 ngoGibsdube. Endabeni zethu namhlanje.
Isaqinile kakhulu indlalisa abalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho kuthiwa standard growth ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo.
Inhlanganiso yeUNICEF ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha asezansi yezwekazi leAfrika alabantwana abahlaselwe isimo esibi sendlala.
Thanda ukubonga for i-appointment ka-national team coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina abantu ukuthi sibe kwazi ukuthi injani inhlobo kangakanani.
Selo mqeqeshi omutsha iqembu leZimbabwe Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokunakekelwa kwabantwana emhlabeni jikelele ephansi komanyano we-United Nations e-UNICEF ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha asezansi yezwekazi le-Afrika alabantwana abahlaselwe yisimo sendlala esibangelwa yikuswela ukudla okweneleyo njalo okwakha umzimba i-severe acute malnutrition. Lokhu kufaka abantwana laba engozini yemikhuhlane ebangelwa yindlala. Isikhulumeli salinhlanganiso eMpumalanga laseZansi yeAfrika, u-Etleva Gadili, wazise ukuba eZimbabwe, Botswana, Zambia, Malawi, Namibia laseLesotho, kulabantwana abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, 270,000, abakulesi simo. Uthe njalo emazweni athi eZimbabwe, Lesotho, Namibia, Zambia laseMalawi, abantwana ababhekane lendlala bedlula izigidi eziyisikhombisa, 7.4 million. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi abantwana ababhekane lendlala enkulu eZimbabwe bedlula ingxenye yesigidi 580,000. EZimbabwe yonke kulabantu abayizigidi eziyisitshiyangalolunye 9 million abahlaselwe yindlala njalo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. UNtukameli Nkomo oweStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association, umnumzana ephethela Ncube.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu ikakhulu kulabo abasakhulayo abantwana lokho okuthiwa yichild hunger. Lanxa kukhona ukudla osokufinyelela ebantwini okuvela kuhulumende lokuvela enhlanganisweni ezizimeleyo akukeneli lokho kudla kusesekulutshwane kakhulu. Ngakho ke isaqinile kakhulu indlalisa abalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho okuthiwa standard growth ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo. Kugcine kusenza ukuthi bangakhali phezukolo lendaweni ezihlukahlukeneyo ukuzadinga ukusebenza kwengqondo ngokuba ukudla isikho kokukhulisa nje umzimba kodwa kwakha ingqondo kuyihlakaniphise njalo. Ngakho ke nxa kungazuzakali kuyamlimaza umntwana esemdala angasenelisi ukondla kahle abantu bakhe ngokuhlakanipha kwengqondo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende lalabo abanye abalokudla bafinyelele ngokuphangisa ebantwini basize abantwana.
Ukudula kwezinto kumbe ukonakala komnotho ungathi kulomthelela bani kuloludaba?
Kuyancedisana lonyaka ukuswelakala kokudla lokudula kokudla. Ukudla eZimbabwe kuyadula kakhulu. Ungakhangela indlela iWorld Bank lezinye inhlanganiso eziveza ngakhona ukudula kokudla emazweni ahlukahlukeneyo. Sihamba phambili njengelizwe leZimbabwe. Ngakho ke lanxa isimo sisihle, lanxa sivunile, ukudla vele kuyadula eZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. Kuyinto edinga ukulungiswa yona leyo. Kanti ke lonyaka okwenze kwabanzima kakhulu kwabalukhuni okwedlula lokho esikujwayeleyo yokuthi ukudla kuyasilela vele. Nxa kusilela ukudla kuye intengo yakho iyakhwela. Ngakho ke abantu abavunanga kabazuzanga lutho, kanti ke lalabo ababe belayo imali kabakwazi ukuthi bakuthenga ukudla ngoba kuyadula. Kodwa ke iningi labantu futhi kugcwele ubuyanga kabenelisa ukuthi bakuthenga ukudla. Ziyancedisana ke lezo zinto zenza impilo ibe nzima kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yiZimstars luveza ukuthi isabelo seMathebelele North yiso esilabantwana abanengi abehluleka ukukhula kuhle ngoba beswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba. Kuyini okungenziwa?
Indlela yokuvimbela ukungakhuli ngendlela efaneleyo lokho kuthiwa yi-standard growth ukuthi kube lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Nxa sikhuluma nge-food security kasikhulumi ngokuthi kuhambe amasaka lamasaka omumba amabele. Kakwakhi mzimba lokho, kudingeka kube khona konke okwakha umzimba. Ngakho ke lapho abancedisayo uhulumende akumele akwazi ukuthi umuntu kadli mabele wodwa angawadla agcwalisa isisu kodwa umzimba usale ucikizeka usifa kungabi lalutho olumsizayo. Ngakho ke kudingakalayo ukuhambisa ukudla okwakha umzimba kwanele umuntu adle ngendlela faneleyo ikakhulu abantwana ngoba bayalimala kakhulu kakhulu ngokudla okungenelanga kumbe ukudla okungakhi mzini.
Umnumzana Ephidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kuthakazelelwa uhlelo oluthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Africa olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative olwesolwenese iminyaka elitshumi lwasungulwa ngowayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama. Abakuhlelo lolu kwamanje base-Washington DC okwensukwana lapho bagqiba khona izifundo zabo kulandela ukuyafundela okwehlukeneyo emakolejini emfundo yaphezulu ezabelweni phose zonke zeMelika. Utabuka Ncube weStudio 7 uxoxa lomunye wabatsha abasemhlanganweni lo, uNkosi Khona Blessmos Banda.
Ufundiswe kabanzi ngokuthi singabaholi yiziphi impawu okumele sibe lazo njalo iwaphi amano lamakhono okumele ukuthi sizame ukusebenzela ngokulangazelela ukuthi sibe lawo ukwenzela ukuthi sikwanise ukuhola abantu ngobuqotho. Sifundiswe kakhulu nje ngendlela nje ezehlukehlukaneyo ezokuhola izabelo esiphuma kizo. Njalo sifunde kabanzi ngokuthi singakha njani ubudlelwane labanye abantu. Besifunda kakhulu sikhangelele ukuthenini ma ukhangele ukwenza ulutho olenhloso yokuguqula impilo zabantu angeke ulwenze uwedwa. Kuyadingeka ukuthi uxhumane labanye abantu abangakuncedisa ukuthi iphupho lakho lifezeke.
Umsebenzi wakho ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu ngalesi sikhathi sibona kulokuguquka komkhathi i-climate change esiphazamise izinto eziningi kakhulu. Yikwini obona okubone kusenziwa lapha eMelika obona sengathi kuzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakho ekhaya?
Yebo, umsebenzi wami uyathinta kakhulu udaba lokuguquka kwesimo somkhathi phecelezi climate change. Ekakhulu sikhangele ukuguquka kwesimo sokuna kwezulu. Izulu lokhe lisanda lisiba lincane ezabelweni zakithi, njalo izabelo zakithi eziningi ziphila ngokulima amasimu ezilawo ukuze sithole ukudla ukuthi lokho kuselezene lesokuthengisa abantwana bahambe ezikolo kubhadale lezinye indleko. Kodwa ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi izulu selele lutshwane kakhulu okwenza ukuthi kulima kube nzima. So engathi ngifunde kakhulu lapha indlela abantu balapha eMelika abasebenzisa ngayo ukuchwaninga phecelezi research ekulweni lalesi simo sokuguquka komkhathi ya climate change.
Selisemhlanganweni wokugqiba lolu hlelo owe-summit, yikwini okukhangelele ukuthi kungaba kuphuma kule summit?
Umhlangano lo umqwa kakhulu msakazi ngoba usipha ithuba lokuhlanganyela labaholi abatsha abavela emazweni phose angafika amachumi amane lesishiyagalolunye kwele Africa. Lokhu kusipha ithuba elihle kakhulu elokwakha ubudlelwane esingabusebenzisa ekusebenzeni kwethu sisiya phambili singabaholi be-Africa. Njalo kusipha ithuba lokuxoxisana singabaholi abatsha be-Africa ngamano kumbe amasu esingawabumba ekubhekaneni kwethu le nkinga esilazo kwele Africa.
UNkosi Khona Blessmos Banda ngumqondisi wenhlanganiso i-Institute for Research, Advocacy and Development. Besicingweni loTabuka Ncube weStudio 7 eWashington DC. Sikasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika uba kulabantu abaningi abatshengisela emigwaqweni becothoza impumelelo yokhetho okunqobe khona umnumzana Nicolas Maduro khona ngale kwele Venezuela. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Edmundo Gonzalez bathi banqobe uMaduro ukhetho lolu, bathi balobuphazi obuveza impumela yokhetho lolu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba eleMorocco namhla likhulule intatheli zindaba ezintathu ebesezidlale entilongweni okwesikhathi eside ezatholakala zilamacala ukwephula imithetho yezamacansi. Weziphathelene lezemelika, osaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwamapholisa asebenza nsida elemelika olwe-Secret Service, umnumzana Ronald Rowe utshele iphelamende yalelilizwe namhla ukuthi uzwe efikelwa lihlazo elikhulu ngokwehluleka kogatsha lwakhe ukwenqabelwa ukudutshulwa kukamnumzana Donald Trump ngowesilisa owazama ukumbulala ngesikhathi ekhankasela ukhetho ePennsylvania mhlaka 13 kulenyanga. Esipha ubufakazi bakhe phambi kwedaleleli, uRowe uthe amapholisa akhe enza iphutha ayengafanelanga alenze, waphinde wasola amapholisa esigaba sePennsylvania City lawo ehluleka ukupha iSecret Service imininingwana egcweleleyo eyayilakho ukwenqabela lesi sehlakalo lesi. Umsekeli kamqondisi wogatsha lwe-FBI umnumzana Paul Abate laye uphe ubufakazi bakhe watshela leli dale ukuthi umsolwa owadutshulwa wafa ukanya wayezonda amaJuda labantu bokuza. Kusenjalo lokhe lusemlonyeni yabaningi udaba olwethulwe ngumongameli walemelika umnumzana Joe Biden izolo, yena othe kumele kuguqulwe indlela abehlulele benkantolo ye-Supreme Court abasebenza ngayo, njalo abehluleli laba bevunyelwe ukuphatha izikhundla zabo okweminyaka elithumi lasitshiyangalombili 18 kuphela, hatshi okwempilo zabo zonke njengalokhu kwenzakalayo okwamanje. Untukamelinkomo we-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lolandela lezombusazwe esemelika umnumzana Tim Murigai.
I-proposal le efakwe ngumongameli welizwe uBiden is admirable and besokuhlale isikhathi esiningi abantu bekhuluma ngakho, ngoba siyakwazi ukuthi i-Supreme Court, i-White House lapho okuhlala khona umongameli, lama-instruments e-White House le-Congress yibo ngathiwa bahambisa indaba zelizwe lapha bengama-overseer of the constitutional mandate elizwe. So i-Supreme Court kumele ibe free and fair, ilandela umthetho owafakwa yi-Constitution of the United States. But siyabona ukuthi kathesi kungathiwa kulama-judge amaningi for the Republican Party, so bona ngathiwa sebefaka imthetho ehambelana with what the Republican agenda is. Singakhangela umthetho welizwe uthi wona they should be free and fair and impartial, but kathesi ngathiwa sebehamba leqembu labo ele-Republican Party. So i-proposal lezi ezokuthi ama-judge kumele abe lama-term limits, I think into ebongekayo, ngoba siyakwazi ukuthi umuntu mayekwazi ukuthi is a lifetime appointment, vele akasoza yenze intando zabantu, uzayenza okwakhe akufunayo.
Iparlamente ubona ipasisa yini linguquko?
Ama proposal lawa afakiweyo angiboni mina ipasa, ngoba siyakwazi ukuthi i-Congress that is divided. Ama Democrats they're leading by thin margin in the Senate. Lama Republicans lawa they're leading by thin margin in the House. So ukuthi bahlangane bazwisisane ngendaba lezi angiboni in the next 6 months, but maybe in the future. So i-proposal yona leyi ekamongameli uBiden might be debated, but ukuthi kube le bill sibili elizatshintsha into as Kulumangazo and Gubuoni over my Republicans right now are winning Lama Supreme Court Judge Akona in terms of their agenda by Funu Faga Bona. And Trump, we are Faga, two judges I am thinking. Yeah, Justice Kavanaugh, lo mama loano angenayo. So the majority katesi is 6 Republican judges and 3 Democrats. So ama issues ama nengi for the Republican Party. Ayabe pasiswa nje hii Supreme Court. So ayi, siyabe sikangile nje. Sometimes you never know ukuthi kumbeni abantu laba sebe kangile ukuthi the future might be better with a more balanced court than just one-sided.
Umnumzana Tim Ringayi ulandela zombusazo weMelika ubexoxa loNtukamini Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha kwele Melika. Kusigaba sabatsha ngesikhathi leZimbabwe labadlali abayisikhombisa kuphela emidlalweni yama-Olympic Games kwele France. Abatsha bathi lokhu kuveza ukungaqhutshwa kahle kwezemidlalo elizweni. Kulezi nsuku iqembu lelizwe elenguqu elama-Warriors lidlala imidlalo yalo kwele South Africa ngenxa yokuswelakala kwenkundla zemidlalo eZimbabwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha bathi ukuswelakala kwenkundla zakulezi nsuku zokudlalela imidlalo eyehlukeneyo ukwenza ukuba kube nzima ukuba abadabuka eZimbabwe bencintisane labanye abadlali. Imidlalo efana lenguqu ayila nkundla zakulezi nsuku ezivunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni jikelele, kuthi inkundla zemidlalo efana lokugijima, i-tennis, basketball, cricket, volleyball lokunye zisimeni esibi kakhulu. Abatsha bathi lokhu kuphazamisa imizamo yabo yokuthola imali ephiwa amanye amazwe eyokuzilibazisa kanye nokuvuselela inkundla zemidlalo. Omunye owake wadlala umdlalo wekhilikithi, uDumisani Mankunzini, uthi kuyaphazamisa ukuswelakala kwenkundla zemidlalo zaphezulu.
Ukanti-ke lapha ekhaya eZimbabwe abadlali kuma-grounds wona lawo amahle alungiswe kuhle, ungakhangela nje ncanga utshela mina njengomuntu owadlalayo umdlalo imidlalo leyi at a professional level, ngikutsho utshengisa ukuthi kwakhona kuba nzima kakhulu ukuthi nxa ungajayelanga ukudlala ema-ground alungiswe kahle amahle ale infrastructure enhle yonke into ilungiswe kuhle, kuba nzima nxa ususiyadlala ema-ground asevele elungiswe khona okuyana kodwa vele kuyaphambanisa iperformance yakho. Uzabona into zebekitchen sithi abantu bezimabha badlali kuhle abayenzi kuhle.
Lokhu kusekelwe nguJerry Zingwevu owake wadlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-2002.
Kule midlalo engifana labo ukubhukutsha asomdlalo nje ukuthi umuntu engawufunda esekhulile ufuna indawo zakhona labaqeqeshi bakhona abakwazi indlela ezintsha ezakhathesi ezokuqeqesha umdlalo njengokubhukutsha.
Osakhulayo uDelicious Mathuthu uvumelana noZingwevu.
Ngasikhangele inkundla zethu ngapha ezokuzilolonga zikhatshana kakhulu, zisalele emuva nxa sikompeya le lokhu zenda ama-Olympics. And umdlalo osuka ngapha eZimbabwe nxa sefika ngikhona ngale kuma-Olympics kule kungenzeka ukuthi umuntu ethuke.
Oloba imidlalo yenguqu ubuhle benkosi Ncube uthi kumele uhulumende aphange alungise indawo zokudlalela imidlalo yesithi isithembiso somphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo unkosikazi Cassie Coventry esokulungiswa kwenkundla zemidlalo kumele sifezeke.
If ngingaba lithuba lokuhlangana laye ngimbuzo engilawo ukuba asazise ukuthi yiphi umgomo ahlangana layo.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezemidlalo unkosikazi Emily Jesaya uthi uhulumende uyakwazi okudingwa ngabatsha kwezemidlalo.
There are a number of ongoing projects of infrastructure upgrade of the sports facilities across sporting disciplines.
Ugatsha lwezemidlalo lwenza okuningi. Ziningi inkundla esizilungisayo ezigoqela inkundla ye-National Sports Stadium. Siphiwa imali kusikhwama sikahulumende labosomabhizimusi abazimeleyo. Sizimisele ukuba kungabi le ndawo loba umuntu osalela emuva.
Unkosikazi Coventry wathembisa ukuba inkundla zemidlalo ezigoqela e-National Sports Stadium ziyabe sezivuselelwe kufika uNhlangula lonyaka, kodwa akulalutho oselenziwe kuze kube lanamhlanje ngoba iqembu lenguqu eleWarriors lokhe lidlala imidlalo yalo kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala kuqembu lengezi Platinum lele Dynamos azamela eZimbabwe kumncintiswano weConfederations of African Football CAF. Amaqembu la akhangelele ukuba azadlala imidlalo yawo eZambia lakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Selumqeqeqi omutsha iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisane labalandeli bakanobhutshuzwayo mayelana lokuqhutshwa lokuqhatshwa kukaMichael Ness isizalwane sakwale Germany.
Abalandeli bomdlalo wenguqu sebeveze imibono ehlukeneyo phezu kombiko okhutshwe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association namhla omayelana lokuba iqembu lama-Warriors selilomqeqetshi omutsha. Umnikazi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi mhlawumbe uNisi uzalandela enyaweni zikamuyi uReinhard Fabisch laye wayeyisizalwane selizwe leGermany.
Sithanda ukubonga for i-appointment ka-national team coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina ukuthi sibe kwazi ukuthi injani inhlobo kangakanani, but iZimbabwe has always had a good relations le Germany. Remembering the late uReinhard Fabisch, sicabange njalo uPagels and ama developmental schemes wachiwa set up, so asibe nethemba lokuthi bamnike ibanga elide lokuthi abe ngumqeqeshi weqembu elikhulu.
Intatheli izindaba ezemidlalo uFortune Mbele yena uthi okungamphathi kuhle ukuthi akucace ukuba uNisi useke waphumelela phambilini emsebenzini wokuqeqetsha.
Coach omutsha futhi for the same campaign, kuyini okutsha aza kuletha? But sizaphonga umnika i-benefit of the doubt, but mina CV yakhe ayingimpressi because lapha akhocha khona vele kakazawine lutho. But akunzima sazi ukhocha isiqhatsha kuphela ngokuthi kuthiwa ule UEFA Pro or UEFA what.
Umlandeli womdlalo wenguqu uDingilizwe Ngwenya laye uthi nxa ekhangela imbali kaNisi uthola ngani akusiye umuntu ongakhokhela iqembu leZimbabwe lichaye libhuqe amanye amaqembu.
Uma ngimlandelela imbali yakhe lo coach, ucoach lo uku-administrative work kakhulu esingashe sikusho ukuthi usebenza kakhulu ema-ofisini. I-team yethu njengamanje bengicabanga ukuthi idinga umuntu ozoyenza i-dirty work on the ground, and lo muntu most preferable bekungaba ngumuntu ongaba ku-local scene ngoba most of our players they play locally. Ngoba ngibona ngathi umsebenzi wakhe uzomandela considering yena i-experience yakhe simbona lapho kade hlala boma 1 year kuboseshelezi kanjalo.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi Mlambo laye uthi akumphathi kuhle ukuqhatshwa komqeqetshi obuya phandle.
Njengoba eminyakeni edlule sike samiswa emidlalweni indaba leyo ukuthi manje sokuphinda kungani kulethu coach ovelela ngaphandle yako soze kusiphambanise yini phela yilaba futhi ma ungasabalungiselanga kuhle imfanele sabo bayagijima begcwale ndawo yonke nje. Kodwa nje I think nje dadomele siyenze thina lapha naye ukuthi nebisi siqhubeke ngabona laba bo-coach bethu ba-local ngoba kuya kube mnandi ukuthi yebumbizilwa ngaphandle kodwa hey laba basemsebenzini bafuna izimali.
Omunye futhi umlandeli wenguqu uPolite Ndlovu uthi kuba khona kwamqeqetshi omutsha akutsho ukuba sekuzahlekula ilungele iqembu lama-Warriors enkundleni.
Lo Polite Ndlovu ongumunye wabalandeli komdlalo wenguqu. So lapha Polite sesithola umqeqeshi omutsha elizweni leZimbabwe. U-announce kathesi nje ubona njalo nang-appointment le njalo ubona ngani nge-CV yakhe umqeqeshi lowo kukhona yini azaba kuyenza ukuthuthukisa ibhora lethu leZimbabwe?
Ngiyabonga kakhulu. Ya undoda lo khanya ngani ngumuntu ololwazi kwezenguqu ngendlela embone ngayo bemdescribe ngayo abe-normalization lawa ukuthi hhayi ukhanya ulwazi lwe-African football lulalo kodwa singazi ukuthi ulwazi luzahambelana nama-results yini. Mina uhluphe ngilalo yikuthi sesitshintshe o-coach kaningi-ningi kodwa i-normalization lokhu ifanani. Babebuzwa bebe-under pressure ku-parliament kathesi ukuthi abalazi ibhora bakaze befike ema-stadium. So le i-appointment asazi whether ngeyokusivala ukuthi sithi hhayi sebezamile baletha umuntu. So asisababuza ukuthi bona ibhora abalazelanga. EZimbabwe zesanda ibhora siyathi hhayi siyakwamukela ukoach kanuki thuba
uMichael Nisi uthatha isikhundla ebesiphethwe nguJairo Stapera ophethe isikhundla lesi ngemva kokuba iqembu like laqeqetshwa nguNorman Mabheza laye wayethethe leso sikhundla ngemva kokuba sike saphathwa nguBaltimore Brito. UNisi oke wasebenza emazweni abalisa eRwanda kanye leSouth Africa uthola iqembu leZimbabwe livele liphakathi kwemikhankaso yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo kanye loweFIFA 2026 World Cup. Kusenjalo omunye wabadlali abamele ilizwe leZimbabwe kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwa kwele-France uPaige van der Westhuizen akafinyelelanga ukudlulela kusigaba sesemifinali kumncintiswano we-100 meter freestyle. Loba nje ephuthe ngokuqala emjahweni aphatheke kuwo uvan der Westhuizen ucine esendaweni yamachumi amabili nanhlanu nxa kukhangelwa isikhathi antsheze ngaso. Kulabadlali abangamachumi amabili lathoba munomunye abangene kumncintiswano we-100 meter freestyle kucele labesifazane. Kusasa uDanielson Cipriano uzancintisa kumjaho we-200 meter backstroke kucele labesilisa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sonke isikhathi sabalaleli
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalandeli beStudio 7 emhlabeni wonke jikelele. Besisacela lisibuzele igama nguMthembu. Lisibuzele kule embassy elani South Africa ukuthi mabe khuphula amapassport kanje. Bakhuphulela ukuthi bafuna abantu bangathatha amapassport noma kumbe bafuna abantu bathatha amapassport. Inhloso yabo yini? Asawazi. Mhlawumbe basitele inhloso yabo ukuthi kuyini abakuhlosile. Ngoba okusalayo ukuthi sebezagcina bebhekana labantu ngqo.
Studio 7, Studio 7, linjani basakaza abahle. Sizwile ukukhwela kwepassport lokho kwenziwe ngumnangwagwa. Mina kodwa ngingumnangwagwa abathi angenze so. Nxa kuthiwa siyakha ilizwe, siyazakhela ilizwe, siyalithandazela thina, siyalikhulekela thina, siyalibusa futhi thina. Ngingumnangwagwa mna bangithe umuntu ozothatha ipassport kabuye ne-R500 lamabhokisi amabili omuthi okukhwehlela lamabhokisi amabili ayama-discipline. Then ngedistrict ngangwerupani ibhokisi lamabhokisi ayi-4 lana aqonde ezibhedlela zerupani emakliniki erupani labenkayi kube njalo labecholotsho kube njalo labegogo kube njalo labebhinga kube njalo labefelakusi kube njalo. Mina ngibata uyenza into engcono. Ambuntu kulo mntu ade engaphume engaphuzanga i-discipline esibhedlela. Ambuntu kulo mntu ade engaphume engathulanga umuthi wokukhwehlela esibhedlela. Bata kungcono kakhulu. Kuyalokho okucabangayo lokhu. Lokhu kubonisa sobala ukuthi nguye impela wayekhokhela abantu bona bana ababulala abantu abayi-20,000 ngombhuqazwe. Yi-ansa yakhona nale.
Baholi nabalandeli baba-Studio 7 liyaphila. Mina ngisaphilile bantu bakithi. Okhulumayo-ke ngu-Rich Nyoni wazalwa eLupane endiwimbili wade evillage yeMiyati. Bantu bakithi, siyayibona imihlola la emhlabeni bakithi. Kodwa-ke kuyini lokho okwenziwa abantu beZimbabwe? Bethatha ama-passport bezowasebenzisa ngendlela engakusiyo ezweni labanye abantu. Bewathengisa imali ezingaka. Hayi, siyayibona imihlolo emhlabeni. Bacabanga ukuthi labo bantu ababalandelelayo basebenza phi? Ngoba la eSouth Africa kufuneka abantu abanganamaphepha. Manje abantu babhizi bayaxotshaniswa lapha nalaphayana. Bona beza nje nomsangano wabo lo abeza nawo. Kodwa-ke yini lokho abakwenzayo? Nayo iSouth Africa sengiyayiblema ngoba ivumela abantu bezoshaya umthetho wabo ofile ezweni labo ngapha. Indaba kusho ukuthi le nto nje into eyodwa nje kudlalwa ngabantu la emhlabeni la. Hayi, kunzima shame, kunzima kakhulu lokho. Hayi, kunzima shame. Abantu baseZimbabwe njengabathwele nzima kakhulu, angazi bazophephelaphi. Hayi, kunzima, kunzima. Linaba amakhanda amakhulu elisemakhaya ngapha, ake lizame ukubona ukuthi abantu labacabangele yini ekuphethe.
Studio Heaven, Studio Heaven, ninjani ngempela iqiniso lokukhulumayo. Hayi, izanu nje into nje engacabangi, izanu nje into engacabangi straight. Ma abantu bokuthiwa i-passport bazayi-applyela nge-R5,000 rand, bathi laba abantu basebenza kuphi, bahola malini? Into yokuqala, izanu wayiyenza kanje ukuthi yangena nge-backdoor. That's why ayinandaba nabantu, iyazi ukuthi laba abantu vele awusibabo. Azange bayivotela yona ngoba ingundlovu yaqhwaga lesi situlo yasihlala. Vele isenzela lokho ukuthi idle ngenkani, incindezela abantu njengalokhu isaqhubeka isancindezela abantu.
Laba-ke abalaleli beStudio 7 abasinike imbono yabo. Hayi-ke isikhathi asavumi lamhlanje, kodwa-ke lingakhohlwa i-live talk yalandela lomhla. Ke sikhuluma lalabo abakumandela u-Washington Fellowship we-Young African Leaders. Kuluba lisemoyeni ngenjabulo lamhlanje ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lalelani-ke i-live talk